Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 29/4/2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
This year's agricultural show affords us an opportunity to reflect on the progress we are making in the agriculture sector.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show.
Ngaqalisa ukugula okwakungani yiflu, ngase ngisiya testa iCovid ngabanjwa kuthiwa ngipositive. Umkami watesta laye waba positive.
Udokotela odumileyo olilunga njalo ledale lephalamende aphinde akhokhele ikomiti yezempilakahle kuleli dale, udokotela Ruth Labord uchasisa okumehleleyo aze abanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kulabathile abadabuka ezwekazi le-Afrika abancintisa kukhetho lwalonyaka lwemelika bedinga ukungena ezikhundleni zendaweni ezishiyeneyo ezigoqela edale le-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Udokotela odumileyo olilunga njalo ledale lephalamende ophinda akhokhele ikomiti yezempilakahle kuleli dale, udokotela Ruth Labord uchasisa okumehleleyo aze abanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iBulawayo isibhekane lokuqansa kwabatholakala beligciwane leli. Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana angayekethisi ekuqhubekeni ezivikela kulo umkhuhlane. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID sibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakoBulawayo lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo koBulawayo bese kulabantu abedlula ikhulu abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Leli gcikwane selibulele abangamachumi amahlanu lambili 52 kuleli dolobho. EmaThebheleleni South kutholakale abalichumi belalo, selibulele abayisifica minwe mibili. EmaThebheleleni North bathathu abale COVID-19, wabhubha abathathu. Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Ruth Labode osile kulo umkhuhlane uchasisa kabanzi athe wahlangana lakho ngesikhathi ephathekile.
Ngaqalisa ukugula okwakungani yiflu, ngase ngisiya testa iCovid ngabanjwa kuthiwa ngipositive. Umkami watesta laye waba positive. Ngangikhwehlela, ngitshaya ikhanda, ngisehlile kukuphefumula, ngihuda, ngihlanza, ngingasela le test emlonyeni la. Sasithuma abantu bayithatha imithi, udokotela omunye abuye azosibona. Sembona ungani umkhuhlane ulokhu siyaphambili. Ngase ngithumela imeseji ko-TB Joshua ngathi ngicela uthandazelo. Bathena bacela sifake ifoni bazasithandazela through i-virtual. Sebethandazile mna ngazwa ngingena ngumqando, ngahlanza lami lomkami wahlanza, kwaba yikuphela kwama-symptoms khonapho.
Udokotela Labode uqhubekela phambili echasisa ngokusila kwabo yena lomkakhe.
Basebesitshela ukuthi sibuyele siyethesta i-COVID futhi. Nangase senza kuma for another week, ngase ngithesta lami ngaba negative. Yikuphela komkhuhlane.
Umkhuhlane lo ubuhlungu njalo uyadula ukuthi umuntu elatshwe inhlungu ezilethwa yiwo ngoba wona ngokwawo ungelapheki, kutsho udokotela Labode.
Ungachiphanga into liyana inzima and iyadura.
KoBulawayo inani labantu ababanjwa i-COVID-19 liyaliqansa ukwedlula ezinye indawo ezweni, lapho abezempilakahle sebekhuthaze uzulu ukuba ahlale ezivikele kuleli gcikwane eselibhubhise umhlaba. Udokotela Wedwa Ndebele ukhuthaza uzulu ukuba azivikele ngaso sonke isikhathi.
Siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe ikakhulu esigabeni semathebeleleni okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela. Asiqapheleni bantu besemathebeleleni, bantu baseZimbabwe, ukuthi umkhuhlane lo usesekhona.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba aqhubeke ezivikela kulo umkhuhlane engayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwa nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eWorld Health Organization, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mibili asebetholakale belegcikwane leli elizweni lokhe liqhamukile ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezithoba minwe mibili. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show, lapho athe uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenza gadalala ubana umuntu wonke athola ukudla okweneleyo elizweni, kungabi lababulawa yindlala. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokupha imivuzo kulumbuyiso, Mnangagwa ukhuthaze abalimi ukuba baqakathekise ukulima izilimo zokuthengisa. Ethi uhulumende wakhe uyathokoza kakhulu ngomsebenzi owenziwa ngabalimi ukuvuselela umnotho welizwe kungelani lenhlupho ababhekane lazo. Uqhubeke ethi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukubeka imithetho lokuphuma lenhlelo ezizakwenza ukuba uZulu weZimbabwe athole ukudla okweneleyo.
This year's agricultural show affords us an opportunity to reflect.
Uhlelo lwalonyaka lwenza ukuba sicabange ukuba sisebenza kangakanani kwezokulima, ikakhulu ekukhuliseni komkhonomi wethu.
Umnangagwa uthi loba nje ilizwe lilenhlupho elihlangana lazo, ukulima kuyinsika yentuthuko yomnotho welizwe, esithi kumele abalimi baqhubeke ngomsebenzi omkhulu abawenzayo.
Ngesikhathi silungiselela ukulima kumele sifundisane indlela zokulima ezintsha, kumele siqhubekele phambili ukuze siphakamise abalimi bethu.
Umongameli uncome kakhulu abenhlanganiso yeZimbabwe Agriculture Society ngokwenelisa ukuqoqa umbukiso walonyaka wezokulima ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Ingcitshi kwezokulima uMnumzana Matthew Nzima uthe loba nje kuqakathekile ukuba umongameli atsho imizamo kahulumende ekuvuselela indlela zokulima, kumele ancedise abalimi abazimiseleyo.
Uhulumende udala abantu esifa ngendlala, noma kuyisikhathi sokulima noma ngaso sikhathi sokulima ehliyo kuncedisa. Kuyala khona kathi sikhanyelane lomkhuhlane lo we-corona, kuyale khona ukuthi uhulumende anike abantu imali ezaneleyo kumbe ukudla okwaneleyo ukuthi abebedle, kodwa seza ukuthi engakwanisa ukuthi ebancede ngesikhathi sokuthi sokulinywa kumbe izulu selisini. Asivumelani lakho and ambone ukuthi kuyayenza kube njani.
Ihlanza lalonyanga lalumbukiso liza ngesikhathi abalimi abaningi bekhuthazwa ukuba balime besebenzisa indlela zokugibha amagodi olubizwa ngokuthiwa fumvutsa, intwasa kumbe ugatshompo. Ingcitshi zithi lanxa uhlelo lolu lunganceda udubo olukhulu oluselizweni ukuba abalimi kabalalwazi oleneleyo olokulima okungathuthisa ilizwe lenkohlakala ebakhona ekwabeliweni kwinhlanyelo lemfundiso phansi kwalolu hlelo lwe-intwasa. Umbukiso weHarare Agricultural Show wenziwa minyaka yonke ngoNcwabakazi, kodwa lonyaka wenziwe kulinyanga kaMfumfu ngenxa yokuphazanyiswa kwehlelo zokuqoqa ngokuqhamuka kwe-COVID-19. Abantu abeze kulumbukiso lonyaka bebebalutshwane kakhulu ngenxa yalomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Sokubotshwe abantu abayisithupha abagoqela amapholisa kanye labogatsha lwabachuphi ama-CIO besetheswa icala lokusebenza ndawonye lomkhokheli wenhlanganiso yabakumsebenzi wokwemba eZimbabwe Miners Federation, uNkosazana Henrietta Rushwaya, kudaba lokuzama ukuphuma ngudlu legolide elibiza inkulungwane ezingaba ngamakhulu amathathu zamadola eMelika, US$300,000, efuna ukuyalithengisa kwele Dubai. uRushwaya ubotshwe ngomvulo ezama ukugada indizamtshina eHarare ifihle igolide elilesisindo samakilogram ayisithupha 6 kg esikhwameni. Ebuzwa ukuthi ubelithethe ngaphi njengoba ubengela ncwadi zalo, uRushwaya utshele amapholisa ukubana belingelika sobumabhizimusi umnumzana Ali Mohammed ongomunye wabayisithupha labo abasebebotshiwe. Amapholisa abika ukuba abanye ababotshiweyo ngababili uDetective Chief Inspector Paul Chimungu noSuperintendent Shoko. Amalunga aweCIO uSteven Chenjerai Tserai loRafios Mufandauya kanye loGift Karanda yena obikwa ubeqambama ngawuba laye ngoweCIO. Abayisithupha laba bazamiswa emthethwandaba kusasa lapho uRushwaya laye aqhubeka ethonisiswa kudaba lwesicelo sakhe sokunikezwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Inhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation yona yazise namhla ukubana isimise uRushwaya umsebenzi. Kulabathile abadabuka ezwekazi le-Afrika abancintisa ukhetho lwalonyaka lweMelika bedinga ukungena ezikhundleni zendaweni ezishiyeneyo ezigoqela edale le-Congress. Akula odabuka eZimbabwe kwamanje okhangelele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Iningi lidabuka kwele-Nigeria, Ghana, Kenya lamanye. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxele lomnumzana Busani Mbuso Ntini lonkosikazi Priscilla Ndlovu. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweMelika.
Ungakhala abantu beNigeria, abantu beGhana, baqala ukubuya endaweni yeMelika lapha. Yake eminingi kakhulu, abaningi futhi nabavele bazivalelwa lapha. Thina abaningi sandi kufika within the last 5, 10, 20 years. Abaningi ngenxa evele uba umsikizeni khona ukuthole iminyaka emithathu engu-5 edlulileyo. So yikho kuvangela ukuthi iZimbabwe ingabi njalo. I think waye waba lo mnye ujaha weshonyeni e-New Jersey engakamuze runner for state position kodwa awuzange kumhambele kuhle. Kodwa I think sikhangela 10 years from now, I think amaZimbabwe azaqala ukumgena. Okunye ade funa ukukhuluma ngakho, yebo siyabona abantu bayahamba beyovota ngobuningi babo. But khohle ukuthi iMelika ilo hlupho lwalolo ukuthi kule electoral college. So inamba zabantu abalayinayo besiyavota kwamanye ama-state akuncedi. Kumele ukuthi abantu ema-state angabo-California o-Texas kulapho kumele kube labantu abaningi abavotayo. UBiden awina lokho kungama-state okuningi okuncane, whether kuwina o-Atlanta o-Maryland kulabantu abamnyama kumbe ama-Hispanic asoze kumuphe i-electoral college kuzama i-popular vote okwenziwa ngu-Hillary. U-Hillary wawina i-popular vote kodwa u-Trump wawina i-electoral college. So kule challenge khonapho ukuthi ubuningi babantu kwesikhathi akutshengisa ukuthi ozawinambani.
Nkosikazi Ndlovu, kwinokwenze ungacabanga ukungena kukhetho.
I-politics ye-American yabantu be-America lapho engikhona mina ungakhangela ukuthi ngezinsuku ezizayo lapha eZimbabweni abahlala lapha i-state labantu abamnyama abalithwana kakhulu, whether African Americans but abaningi abakhona ngama African. I think the federal way kulabo councilor abe Tanzania they are starting. For instance, if I gave you an example of Patience Malap, she works at Seattle downtown Seattle. She's active. I'm sure if she went for an office, she would get a support. She came recently, but I think it depends on ama states. Like ama Western states and then awala, the Oregon, the Seattle, lalapha e Washington state. It would be easier for Zimbabwe or another African to win. It depends on which minority groups, Zimbabwe, ama immigrants, ama niwa. Ngakhangela California, ama immigrants avela in Latin America, they are winning. Some of them, they become mayor.
UNkosikazi Priscilla Ndlovu lomnumzana Busani Mbuso Ntini ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kweMelika lapho libazwe bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni yokuxhumana eyeFacebook ekhasini leVOA Ndebele. Kulive Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela imikhankaso yokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Fund. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abadabuka eZimbabwe abohlobo lwesishona abahlala kule Kenya sebelamaviki ambalwa betshengisela emigwaqweni besithi bayabandlululwa kulelo lizwe. Abantu laba abafika inkulungwane ezinhlanu 5,000 bathi kabavunyelwa lokuthola uncedo oluphiwa nguhulumende. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usezivalele endlini kulandela imbiko ethi owangena endaweni lapho bekulomuntu olegciwane le-COVID-19 eJohannesburg. Isikhulumeli sikaRamaphosa sithi umongameli katshengiseli ukuthi uselomkhuhlane lo. Uthi uRamaphosa ufisela lo ahlangane layo ukuthi abhebhe kumkhuhlane we-COVID-19.
Uzulu uthi ukubotshwa kwamapholisa labagcophi ama-CIO phezu kwecala lokusebenza lonkosazana Henrietta Rushwaya kudaba lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide esiyalithengisa kwele Dubai kuveza sobala ukubana abezomvikela balesandla esikhulu ekutshontshweni kwenotho eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ntathelizindaba uMnumzana Simbarashi Nembaware lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula le ngxoxo.
Okwenzakale kuRushwaya kuyatshengisa ukuthi vele asiyonto yokuqala, ngabe babengakuqalisi njalo kuyakubonisa ukubana inotho yelizwe abantu bazidlela bodwa. Okwama-diamond aphila ilizwe kalizange labenefita ngalutho, igolide liyaphuma ilizwe kalibenefite ngalutho. Okuthi ebotshwe lokho asiyonto esingayijabulela. Masinyane uzathola ukuthi uzakhululwa ngunyakhomba ukuthi kuyoba le ndaba yegolide labanjule eplant lalo kwathiwa selitshontshiwe vele yinto yisindicate endala e-involve abantu abadala. So mbona ngazathi into yethu kuzuthi singathi ngoba umuntu ubotshiwe sesithi hayi sokusetshenzwa i-corruption iyaliswa. I-corruption vele kayisoziliswe ngoba yiligazi labantu ababusayo. Abantu ababusayo vele bane-corruption, so abantu beZimbabwe bangakujabuleli.
Mnumzana Nembaware, ukubona njani ukubotshwa kwamapholisa lama-CIO phezu kwalolu daba?
Okubuhlungu Nkomo ukuthi it's a syndicate. Kulobulembu lapha ekutshontshweni kwenotho yethu. Ngakhange uthi uRushwaya ukubotshwa kwakhe sokuveze ukuthi kulama-CIO ai-involved, kulama-police ai-involved. Ongabantu esikhangele ukuthi yibo avuze benjani begcine ukuthula belondoloze inotho yethu. But ke uma ngithi i-syndicate angisho ukuthi ugcina ngayo uRushwaya. URushwaya inhlanzi encane in all this. But lo mkhaya usho laye ule responsibility nje ukuthi ngoba ngubani ngiyakade ngumkhokheli we president we Zimbabwe Miners Federation. So usubone ukuthi ke amapolisa alobugwelegwela le corruption, inkokheli zenhlanganiso okumele zithungamele uZulu nazo zikhohlakela. Nxa umkhokheli wenhlanganiso yabantu yama miners abantu abemba umnotho phansi ecorrupt kanjalo, mina lawe sisele sina kuyadabukisa kakhulu ukuthi sithole isituation enjalo ukuthi umkhulu wasosession yezokugejwa kwegolide ama-diamonds and everything utholakala phakathi kokusmuggler. Okay, so nxa ena emkhokheli esmuggler otsheketshana bake okutsho ukuthi igolide abalitholayo abalihambisi e-reserve bank okumele kube lapho kugcina khona inotho yelizwe ayiyilapho. Uphuma lapha esithi uya nga uyisa eDubai. Leyo mali azayenza eDubai ayisoke ibuye kureserve bank, ayisoke ibenefite umnotho wethu.
Mnumzana Fuzwayo, bakhona abathi udaba lolu lungaba luveza ukulwisana okukhona kuZANU-PF, kodwa kube labanye abathi luveza ukuzimisela kukahulumende ukulwisa inkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Kuyabotshwana around ama-factions into disaziwa nginye I group ngoba uma kutakwa ngkono bahambe wabotwa I military intelligence yenu bencediswa ngama CIO lama police then kuyakujengisa ukuthi how rotten our country is especially ama security services ethu nokuthi uhlupho lwethu silale elizweni aso ma sanctions kodwa I corruption le misgovernance labantu abafuna ukuzisuthisa ukuthi corruption ingaqedakala njani kunzima ngoba iyenziwa kakhulu yibona labo abaphethe intambo so ngibona ngazathi ukuthi sithi zaphela masinyane ingaqedwa ukuba nomphakathi uphakane uthi enough is enough akume lokho kodwa singathembela lapha abaphetheyo ngibona ngazathi umlandela okwenzakala kuyakubonisa ukuthi vele bangcolile banuka yona i-corruption so asibo bantu esingabakhangeleli ukuthi bazayima ungakhangela ukuthi ngemva kweviki ephelileyo ubekubotshwe u-deputy minister we-health laye kwangani kuyathintathitheka wathintwa labakhulu so ngibona ngazathi kuyabe kuhlupha ukuthi labona lapho ungakhona ukuthini kuyabe kubiselwana so kunzima indaba yeZimbabwe ngoba kuliwa ama-factional fight ungabona sokubotshwana it's about factions
Nemba ware kungaba ngezombusazwe na
uzalandzela ukuthi umongameli lizwe kwakhuluma ngomnyaka odlulileyo ukuthi bazwile ukuthi kulabantu abanjani abatshontsha igolide abatshele ngama officials e Dubai ukuthi kulabantu abaletha igolide lapha ngendlela engakwemthethweni so it has taken 1 year ukuthi kubotshwe umuntu singazi ukudlala ukuthi ngoba iqiniso yini sizawuthatha uRushwaya isihlobo sika mongameli uED now xa sokubotshwa uRushwaya uqale waphi ibail isuke ezivile wathi hayi ibail yakhe isindani sikhishiwe so sokumele ahlale ngapha e-stock stream ngoba ngumuntu ongakhona ukubaleka ukuthi sikuhlanganise lezi zinto ezikhona kuzana PF angazi njalo ukuthi ke alright ongabe elamandla ayedlula kamongameli ukuthi bophani isihlobo sikamongameli ngubani njalo ethembeni ngaphandle kokuthi nxa sithi umongameli nguye ovumele ukuthi isihlobo sakhe sibotshwe
umnumzana Simbarashi Nembaware yintatheli zindaba umnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo loluntu ababili labali libazwe bexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 umfumfu inyanga yokukhankasela ukulimukiswa kwabantu ngemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month ngokunjalo izakhamizi zemzini eduzane lenkulumane kobulawayo zizancedakala kakhulu ngohlelo oluqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo ezilwela ilungelo labesifazane lolu hlelo luzanika ithuba izakhamizi ukuba zihlolwe lomkhuhlane kungelambadalo kusasa emzini wenkulumane ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iWomen Institute for Leadership Development isebenzisana lezinye ezimbalwa zakobulawayo ziqoqa inhlelo zokuhlola imvukuzane yevele ngaphandle kwembadalo imfundiso ngokudla okwakha umzimba kanye lohlelo lokuqinisa umzimba ngomgido wezumba umkhosi walolu hlelo wenzelwa enkulumane hall eduzane lendaweni yamavinkili yekosekusile shopping center kusasa ngolwesihlanu mhla ka 13 mfumfu kusukela ekuseni ihola lechumi kusiya kwelesithathu emini yantambama unkosikazi Duduzile Mathema isikhulumeli senhlanganiso yeWild uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane
mhla ka 13 mfumfu la mhla ka 31 kuzabe kulohlelo lapho omama abazabe benikwa imfundiso mayelana le breast cancer omama abazabe befundiswa ukuthi ma bebodwa ezindlini zabo bangenza njani ukuthi bakhangele ma benakanila ukuthi bangabe vele mvukuzane eyevele
uDokotela Mthabisi Bebe uchasisa ngokwelatshwa komkhuhlane lo
nxa ikancer ingabanja ikubo stage 1 stage 2 sulako ukuthi uphongu operator nje bekhiphe imvukuzane ivele lisale likhona sometimes khitshwe lonke kodwa nxa i-breast cancer isisuke yamamatheka yabamba umzimba wonke lamathambo ayisa-operator kuyasokumele ukuthi umuntu atshiswe ngethiwa nge-radiotherapy njalo enathe amaphilizi okuthiwa chemotherapy
isakhamuzi semzini wenkulumane unkosikazi Sifiso Nyoni ukhuthaza abanye ukuthi basukumele phezulu bayehlolwa ngoba besehluleka ukuthi babhadalele ukuhlolwa
Mina ngithanda ukukhuthaza omama bonke ukuthi nxa kufika izinto ezinjengenhlelo ezizokusincedisa thina sonke omama kumbe obaba ukuthi nxa kuyukuthi kukhona usizo esilutholayo ngoba esikhathini esiningi abantu abaningi bakhala ngokuthi imali yokuthi bahambe bayehlolwa kodwa nantu usizo lukhona asambenini ngobuningi bethu siyehlolwa.
Okugcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkulumane unkosikazi Gladys Dube.
So liyakhuthaza bomama lingasalele emuva hambani liyehlolwa yimahala.
Osakhulayo unkosazana Michelle Ncube uthi ukuhlolwa umkhuhlane wemvukuzane akukhethi ukuthi umuntu usekhule okungakanani.
Akukhangelekile ukuthi ukhule okungakanani but kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi umzimba wakho usesimeni esinjani. Kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ulawo lowo mkhuhlane kumbe awulawo.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela kusasemasinya ngoba imvukuzane yevele iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. UZulu ukhuthazwa ukuthi laye ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu eveleni lapho kusenzeka ayehlolwa njalo ngodokotela langemitshina yakulezi nsuku iscreening kanye ngomnyaka. Bakhuthaza njalo obaba ukuba bazihlole ngoba labo belakho ukuthi bahlaselwe imvukuzane le breast cancer laloba inani labesilisa elibanjwa lomkhuhlane liphansi kodwa basengozini labo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance namhla unikeze impahla zokusebenzisa ukuvikela iCOVID-19 kuma quarantine centers eBeitbridge leSkovene njalo izolo ubuseGwanda. Umqondisi walenhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi basebenzisa uncedo oluvela kugatsha lukahulumende weBrithani oleForeign Commonwealth Development Office olukhangelele ukuncedisa izigaba seMathebeleland North South lakanye lasenkabazwe lasedolobheni lakobulawayo. Asizweni echasisa okuningi ngomsebenzi wabo kungxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Izolo besiseGwanda lapho esifike khona sasizana labo ku-quarantine center ekhonapho eGwanda. Njalo namhlanje besiseBeitbridge ule quarantine center nasa center le yiyo ekhangela abantu ababuya bevelele South Africa njalo ibahluza ukuthi abane behambe kuma provinces abo abane njalo ababe betholakale belomkhuhlane behle behlale khonapho. Njalo ke siqedise ilanga lethu namhlanje sesesikhoveni lapho okulabantu abasuka bevelela ePlumtree.
Okuyikho elikunikeza abantu kulezindawo kuyini njalo likuthatha ngakho?
Izinto esizinika abantu lezi sezifana lokuthi siletha amatank la anamakhulu okugcwalisa amanzi ngenxa ukuthi izakhiwo lezi ezigcina abantu ema quarantine center kuyabe kudingakala ukuthi kube lamanzi ngaso sonke isikhathi. Ikanti izivesi ingacitha kwezinye indawo lapho kulamabhoholi khona baba lodubo ngakho sibanika amatank njalo sibanika ingubo eziningi njoba indawo lezi eziningi azilamtshina eyokugezisa izingubo nxa ziziningi kuba lula ukuthi umuntu angaphinde ingubo adithethwe ngomunye umuntu kodwa abele ingubo zabo. Sabanika amasepa, sabanika ama-sanitizer, sabanika njalo imtshina yokufefeza bekwanisa ukuthi amagciwane la babulale ngemithi eyabe ikhona. Njalo sibanike lembheda, besibanika imatrasi la ilana kwansi ukuklineka ibe ingabi lamagciwane. Njalo sase sibanika le mpahla ezingadingakala ngabomama labantwana, sengathi ngama-sanitary pads ikanti njalo lezithubo zabantwana ukwenzela ukuthi nxa umuntu ezithole sekhonapho athole izinto zokusebenzisa. Siyananzelela ukuthi iBeitbridge yona ngwayo nje sizwe namhla ukuthi sikhuluma kanje namhlanje sokudlula abantu abayidlula 10,000. Konke lokhu sikuncediswe iForeign Commonwealth and Development Office, kudala yayithiwa i-DFID, but they are changing with Olayo to Foreign Commonwealth and Development Office, UK aid. You have asked me, United States is $70,000. Ukuthi sithenge sincedise for the next 3 months. Siyababonga kakhulu imali le esisiza abantu bakithi, njalo siyathemba ukuthi izinto lezi zizangena zincedise abantu kwezethu lomkhuhlane ungamemetheki.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni losandekile mhlanga weStudio 7 eseBridge. Bowuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Udokotela odumileyo olilunga njalo lethale lephalamende uRuth Labord uchasisa okumehleleyo aze yabanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uProphet Jeremiah.